lanxa ikhankaselwa sikhathi sonke imbiko efana lale uzulu khala ngodaba lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo ayiwona amqoka kudaba lokuba azinakekele kumpilakahle yakhe lokuhlanzeka Ingcwethi kwezempilakahle lazo zithi kayikho indlela yokuba uzulu alondoloze impilakahle yakhe ngaphandle kokutholiswa amanzi sikhathi sonke. Zithi simanga yokuba lokhu silela lawo manzi ahlanzekileyo emadolobheni amaningi elizwe. Ziveza ukuba iningi labo beyilabaya abahlala emzini ehlala abaningi njalo bengabaswelayo benganelisi ukube lokhu bethenga amanzi ezitolo. Umnumzana Israel Dube ungomunye wabaphatheke emsebenzini yokuhlinza izigulane nxa sesikhona isidingo. UDube uthi uyavikeleka kakhulu lomkhuhlane we-typhoid kodwa uyingozi enkulu empilweni yomuntu nxa ungaphathwanga kahle.
So in the long run, i-typhoid even ingelatshwa, especially sike yafaka isikhali emathunjini, ama-complications akhona maningi and athatha iminyaka leminyaka ilokhu iphuma ama-complications akhona. So kakusoze kuphelele khonapho kuphela. So it's a more serious disease, but it's a disease ekwanisa ukupreventwa manje, especially abantu bengathola amanzi akwanile.
Uqonqosela umanisipala ukuba baphange batholise uzulu amanzi ngoba emqoka ekunqobeni impi yokulwisana lomkhuhlane wesihudo se-typhoid.
And abantu abathola engagula, i-typhoid yakhona iqala. Yase yobona udokotela nika umuthi and unganika umuthi usually ukubhoboka kwamathumbu lokho kakwenzakala. Kwalisi abangatholiyo kuyathatha isikhathi even ukuthi ethole imali yokuthi engene ebhasini or ekhwele inqola ehambe isibhedlela elatshwe khona ngale. So abaswelayo yibo abala more risk yokuthi begule especially lokho ukuthi bazafuna ukuthi benze okokusiwa.
UDube ukhuthaza abezempilakahle kanye lozulu ukuba bangaze baluthatha lula udubo lwe-typhoid ngoba lulakho ukona izitho zaphakathi esiswini ezifana lamathumbu amancane. Uthi lanxa engaze elatshwe iyabe vele isidale umonakalo wokubhoboza amathumbu omuntu kusuke kudale ezinye indubo.
Kuyakwanisa ukuya phambili then ulimaza amathambo, ulimaza even inhliziyo sibili, kube lamathumbu ayenzakala phakathi wesibindi. Even around isibeletho ukuthi even ngokuhamba kwesikhathi even inzalo sibili iyayehla because ama-tubes lesibeletho kuyabe sokubambele konke kwanamathelana so that umuntu kakwanisa ukuba labantwana.
UDr Portia Manangazira ngumqondisi wohlangothi olubona ngezokwenqatshelwa kokuqhamuka kwemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle. UDr Manangazira uthi usediniwe ngokube exotshana lodaba lokuqhamuka kwemikhuhlane evikelekayo okufana lowe-typhoid.
From the big cholera outbreak of 2008-2009, we then had the measles outbreak, which lasted 2009 into 2010. And superimposed on that was the pandemic influenza A H1N1 in 2009 into 2010. And then 2010, you remember, this is when we had the first typhoid outbreak in Mabvuku. I was scheduled to eventually go on leave in October of 2011. This is when the big outbreak of typhoid in Harare.
Umnumzana Thomas Deve ophatheke kundaba zokulwela ilungelo loluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye-Pan-African Activists ukhala ngohulumende amuthi akananzi uzulu. UDebe uthi kungumsebenzi kahulumende ukunakekela impila kahle yezizalwane zelizwe abalikhokhelayo. Uthi sekusobala ukuba uhulumende wakuleli engazihluphi ukuluqeda kokuphela lolu dubo lwesihudo se-typhoid lanxa lusenqabeleka.
Ordinary people in Zimbabwe, no, we don't need to educate them. So at the end of the day, don't blame the people for what the government has failed to do. If you don't provide water for me, I will not wash my hands. If you don't provide clean toilets where there are no toilets, people will just be all over the place. So at the end of the day, it is the responsibility of central government and its other arms below to make sure that they provide the service to the people.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngesimo esikhona kundaba zokuqhamuka kwemikhuhlane evikelekayo elizweni efana le-typhoid. Sikhuluma nje odokotela, inkokheli zabomanisipala, omanjinela lamalunga engatsha zikahulumende ezibona ngezokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo bangene umhlangano owenzelwe eHoliday Inn esigodlweni ngomgqibelo emizameni yokudinga indlela zokuluqeda kokuphela udaba lokuqhamuka kwemikhuhlane egoqela i-typhoid. Lezi nkokheli zithi zilethemba lokuba uhulumende uzalalela amacebo aphume kulo mhlangano ukudinga indlela zokuphathisa uzulu ikakhulu emizini ehlala abaningi ukuze athole amanzi anelayo njalo ahlanzekileyo. Emhlanganweni lo kuvunyelene ukuba ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo yikho okuqathekileyo ngoba kungekho okungenziwa nguzulu ukuzinakekela kumpilakahle yakhe engelamanzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.